Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 19 Mpalakazi 2017 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu wamukela ngembono etshiyeneyo ukuphela kohlelo lwamasotsha olo Operation Restore Legacy lokuthiya umsebenzi bukasikomitshi wamapolisa uAugustine Chihuri.
Usuka kaChihuri esikhundleni abelaso akutsho lutho lokhuyana ngoba yena ubesehlanyela inhlamvu yobuqili lokungathembeki kumapholisa wonke. Ngakho akutshintshi lutho nje ngoba yena usukile kakutsho ukuthi wonke amapholisa asezacabanga ukuthi batshintshe labo indlela zokuhamba ngazo.
Ababekuvuyo leZipra bathi bakhangelele ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kodaba lwempahla yabo eyahluthunwa nguhulumende owayekhokhelwa ngumnumzana Robert Gabriel Mugabe.
Kuzaba nzima for laba abahamba kwele Botswana kungekho emthethweni ukuthi behambe ngeholide ngenxa yokuthi amasosha abe ebuza izithupha, and most of ama-immigrants ala maphepha bachiya ekhaya.
Kungenani lo hulumende omutsha izakhamizi zezansi emandebeleni ezingasekeli ibandla lezanu PF zithi lokhu zincitshwa ukudla kanye lenhlanyelo njengalokhu obekuvele kusenzakala ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wamukele ngembono etshiyene udaba lokuthiya umsebenzi kasikomitshi wamapholisa uCommissioner General Augustine Chihuri lokuphela kohlelo lwamasotsha olwe Operation Restore Legacy. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lithi liyajabulela inyathelo lokutshiswa umsebenzi kukaChihuri ngoba ubesekele ubusela bagxila phakathi kwamapholisa akhe, njalo bathabele ukuphuma kwamasosha embadolobheni. Abanye abanjengonkosikazi Similo Maphosa bathe bona akula mehluko ngoba watshiya efake uhlamvu lobuqili.
Usuka kaChihuri esikhundleni abelaso akutsho lutho lokhuyana ngoba yena ubesehlanyela inhlamvu yobuqili lokungathembeki kumapholisa wonke. Ngakho akutshintshi lutho nje ngoba yena usukile kakutsho ukuthi wonke amapholisa asezacabanga ukuthi batshintshe labo indlela zokuhamba ngazo.
Unkosikazi Maphosa wengeze ethi akula sizalwane seZimbabwe esincedwe ngu-Operation Restore Legacy njengoba amasela amaningi enikwe umsebenzi kuhulumende labo ababethe bafuna ukuqeda lo oko. Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Bawomva uthe yena kufuze abantu beqale bekhangele ukuthi uhlelo lwe-Operation Restore Legacy lona lwaqalelwani bengakasoli ukuphumela kwalo.
Yikho ke lokhu sokusitshengisa ukuthi hayi umkhankaso lo usuphelile. Ngokunjalo futhi esikutholayo ngokuthi lokhu akade bekutsho ukuthi bona bafuna ukulondoloza isithi thona i-legacy yomongameli lo okade khona uPresident Robert Mugabe. Siyakubona ukuthi balokhu besagxilekikho khona lokho, njalo iminyaka engabilandela omizano PF ilokho ibusa isiko elachiwa nguRobert Mugabe elokubusa sizalibona lokhu liqhubeka.
Wengeze wathi uhlelo yilo oluqinise umbuso kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa, njalo lwamncedisa ukususa owayengumongameli uRobert Mugabe. Isakhamuzi seHarare umnumzana Pascal Madili uthi uChihuri kufuze aboshwe ngenxa yobusela abulethayo emapholiseni, njalo abe Operation Restore Legacy sebegqibela lohlelo bengabophanga amasela abathi bayawadinga.
Ukuthiwa kaChihuri umsebenzi uyasithokozisa thina abantu njengomphakathi, ngoba sibona ngani ukuthi umuntu ade esaziwa ngobusela ngobugwelegwele bongayenzi ukuthi aqhubeke engumkhulu wamapholisa. Kodwa sithemba ukuthi bazambopha ukuze ahlawulele imisebenzi yakhe emibi aye ejele.
isikhundla esichiwe nguChiwuri sithethwe ngobe ngumsekeli wakhe osekhweze isikhundla sokuba ngukhomishina general uGodwin Matanga. Uhlelo lwamasosha olo Operation Restore Legacy lolo lufike emaphethelweni izolo. Umsebenzi wokulondoloza ukuthula usubuyele ezandleni zamapholisa ngemva kokuncedisa ukukhipha kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni kubekwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Abanye ikakhulu abangena kwele Botswana kungekho emthethweni bathi babhekane lobunzima ngesikhathi bemiswa ngamasotsha kumigoqo yama roadblocks eZimbabwe ngoba bengela maphepha afana lezithupha acho ukuthi bangobani. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron eBotswana.
Izihambi ezingena kule Zimbabwe zisuka kule Botswana bezikhala ngokuthi amasosha ayabayehlisa kakhulu emabhasini edinga incwadi esifana lesithupha. Abangelasithupha bayagcinwa ngamasosha kwesikhatshana kuze kudingisiswe ukuthi badabuka kuphi. Abazithola besala kakhulu kuma-roadblocks bengelasithupha ngabangene emazweni anjengeBotswana ongekho emthethweni. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi abangela maphepha bazathwala nzima ngesikhathi bezama ukubuyela ekhaya ngesikhathi sekhefu.
Abanzima for laba abahamba kwele Botswana ungekho emthethweni ukuthi behambe ngeholide ngenxa yokuthi amasosha abe ebuza izithupha and most of ama immigrants ala maphepha bachiya ekhaya.
Omunye olungiselela ukuya ekhaya umnumzana Dumi Ncube uthi sebezwile ngodoba abangabhekana labo uma bebuyela ekhaya bengelazithupha.
Inkinga esibhekanile yakarezi ukuthi nxa sesiye emakhaya angikhisimuzi karezi sikhrosa emabhoda amasosha azabe kuma-roadblocks. Esisecha efuna ukubona izithupha. Uhlupho olukhona ukuthi abanye abantu lapha abala maphepha, abala zithupha, abala ma-passport, bayiquthanga nxa besiza lapha eBotswana. So uhlupho ukuthi bayagcina bezaliswa kusesike sabona abanye bezaliswa kuma-roadblocks khona basazi ukuthi bayiswa ngaphi bayenziwani.
Unkosazana Irene Moyo uthi noma nje kulungile okwenziwa amasosha kuyenzakala ukuthi kufanele uqala ngesikhathi kula mapholisa lapho isikhambi bezisikhonona ngokuphuziswa endleleni.
Elwe appreciate ukuthi amasosha azama ukunceda ngendaba ze-security. Ukufunakala kwezithupha kuzaba inconvenience kakhulu kwabahambayo ngalesi sikhathi ngenxa yokuba busy okukhona.
Kodwa amasosha kungenzakala ukuthi angabi kumgoqo yama-roadblocks okwesikhathi eside ngemva kokuba kubikwe ngomvulo ukuthi babuyele enkambeni ngoba umsebenzi wabo sebewufezile. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eTajamuka ithi umkhankaso wayo ukuthi amasotsha abuyele enkambeni zawo uphumelele. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Gift Siziva utshele iStudio 7 ukuthi balethemba lokuthi bazahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa bakhulumisane laye ngezikhalazo zabo.
Okokuqala ungakuthandi senza umkhankaso thina ebelapho besikhuluma bethithi Operation Soldiers Return to Practice ngokuthi amasosha ebuyile kumabharakhi ikampeni esiyenzileyo ngeviki yadlule. Nxa ungakhangela lapho besikhulume khona ukuthi uma bengayabuyelanga kumabharakhi kuphela kweviki leyo sangestreet and ubonile ukuthi-ke ungovaleliyo uhle wafakazele sakathi ukuthi hhayi amasosha abuyela kubharaki ngefinye kwezinto ebesiyenza ngokokuqala ngokukhangela kubana njengoba sokunohulumende omutsha sike kakhulu kubana-ke thina njengenhlanganiso sihlanganise amakhanda ubona ukubana-ke amalungelo ngokuba uthina umsebenzi wethu kukhangela indaba yamalungelo abatsha njalo futhi umhlanganiso ukumisa ukuncindezelwa kwabatsha kuhlangothi ndizakweleli lokho ke yikho kuyenze kubana ke kube namakhodi namaprocess ukuthi abantu bekhangele ukubana ke isimo selizwe sime njani esingathi yi-political economy yes izwe lapho esikhangele isimo indaba yemali njengoba ubona ukuthi imali iyashotakala sesiya-ke ukhisimusi kodwa imali lokhu idlondakala lokho kuyathengisela impela ukubana kufanele siqhubekeke kakhulu ngomsebenzi ikakhulu okubiza ikuthatha kube nokhinto mayelana nendawo zokuswelakala kwemali emabhanga kwakuleni.
Selike lazama yini ukukhulumisana lohulumende lo omutsha ikakhulu nxa sikhangela ukubana uhulumende kamongameli Mugabe wayesalela ukutshengisela lo ke selike lazama yini?
Okokuqala kile sibeke nge-People's Convention esiyenzileyo sihlanganisa nezinye inhlanganiso namanye ezinye inhlanganiso futhi-ke ezingaphandle kwelizwe bekuthiwa-ke i-The People's Will lapho esiphume kena khona-ke nesibambano esithi yona i-Covenant i-Caritin ngekhiwa lapho-ke ehanjiswe kumongameli le iyo i-process umzamo wokuqala ukuhambisa-ke izifiso zabantu beZimbabwe jikelele abahlanganayo-ke under inhlanganiso okungathi-ke i-conference okuthiwa i-People's Will lapho-ke kwahlanganiswa khona-ke abantu bekhuluma-ke ngelizwe abafundisa sikhangela indaba ze-corruption sikhangela indaba ze-accountability sikhangela nokutholakala kwemisebenzi sikhangela indaba-ke zokukhululeka kwabantu ukuthi bakhonze endaweni ezishiyeneyo naleyo-ke document yahanjiswa-ke ku-president yiyo esimelele-ke njenge okanye kanye nabanye sihlangane nabo kulakalize impendulo kusisuka khonapho yiko kuzasipha-ke i-direction ukubana-ke kusetshenzwa njani-ke uhulumende but singakafiki khonapho njalo kule ndaba-ke ezisikhayelane lamaphoyisa ne-city council ezikhangelane le misebenzi ezingakabonakali kuleli kuyenza ukuthi ukubana-ke kube-ke lo mqiniseka kubantu behlanganisa ukubana kufanele siqhubekele phambili ngomkhankaso siya phambili ikakhulu emayelana ne-10 points esazizayo ekuqaliseni zehlanganiso.
Alo-ke ngumnumzana Gift Siziva, isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abebekuvuyo leZibra kubandla le-PF Zapu bathi bakhangelele ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kodaba lwempahla yabo eyahluthunwa nguhulumende owayengokamongameli Robert Gabriel Mugabe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi ezabelweni zeMathebeleland lenkabazwe. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Sekuleminyaka phose edlula amachumi amathathu ibandla lezaphu lilwisa ukuba libuyiselwe impahla yalo le ebalisa izakhiwo lamapulazi. Unobhala weZipra Veterans Association umnumzana Petro Sibanda uchaze ukuba bebelomhlangano eCastle Arms Motel bavumelana ukuba bayehlangana lomongameli Mnangagwa mayelana lempahla le lezinye indaba ezibalisa ukungena kuhlelo lwabanye babo abasala bengangenanga kuhlelo lokuhola impilo zabalweli benkululeko beviyo leZipra kunye lombuso wezabelo.
Sibuthene njengamaZipra sixoxisana ukuthi sifuna ukuyabona umongameli welizwe omutsha ucomrade Emmerson Mnangagwa. Siyekhuluma ngama-properties ethu kumbe impahla ezathathwa nguhulumende ekuqaliseni kwa-1980 kusika ku-1983. Sikhathi impahla zethu zivuye lalabade bezisebenzisa babhadala lezo zimali. Impahla sibalela ama-buildings lama-property lama-plazi konke nje kwezimpahla zethu kubuye kithi besezandleni zethu kusincedisa. Sikhayele nje ukuthi nxa siyambona sikhulume nge-vetting yamaZipra veterans amaningi azangavetwe ngesikhathi kusenziwa i-vetting babe khona kuma-structures awayiwo veterans.
Obona ngezempahla yezaphu ngaphansi kwenkampani yabo eyeni Trump umnumzana Mike Mbayiwa uthe ngempela impahla yabo bayayifuna njalo umongameli Mnangagwa uyakwazi ukuthi bebevele belenkulumo laye andubana abe ngumongameli.
Ngesikhathi se-disturbance yemathebeleni ngesikhathi se-ground laphana yikho lapho kwathathwa khona la ama-properties yezaphu and iqiniso elipheleleyo ukuthi Mnangagwa uyakwazi and kathesi siyagcina sike sakhuluma laye sizama ukuthi la ama-properties abiselwe back but beza kwenza lokhu enguminister of justice
Olwana amalungelo oluntu ehlaziya njalo ezombangazwe umnumzana Efincube uthi ubona kungaphumelela ukuphiwa impahla le njalo izaphu ilempahla yipi ekuzana uPF kumbe ekhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa ethi ababambe ziqine kusasemasinya ngoba umongameli omutsha usadinga ukuthandwa.
Ngibona zingaphumelela. Into nje kuphela engahlupha ukuthi izaphu yipi engumnini walezo zinto ezathathwayo yile ephakathi kuzano elabo khaya moyo labo Tshinga kumbe yile holwa ngubaba uDabengwa. Kungalungiswa khona lokho ngibona wonke kuyalunga ngoba ngicabanga ukuthi uEmerson Mnanga kudinga ukuthandwa ngalesi sikhathi, udinga lokho esithi legitimacy, udinga ukuziveza ukuthi wehlukile kulomgabe. Ngakho ke izaphu kayisebenzelwe lalelo thuba.
Ezinye zempahla ezathunjwayo ezimbalwa abazibalisileyo zibalisa iMagnet House esiyisigodlo sabacuphi be-CIO kobulawayo, iSnake Park eHarare, amapulazi ambalwa, imali ebhanga, iKudu Motors leNest Park. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m., lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of
sunshine. Balizizwile ke inhlelo zethu zikhona ke 2:30 emini, 7:30 ntambama, le 7:30 ekuseni. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha olukhangela ngokuvikela ingozi kwelemelika bathi isitimela esigenqunge esigabeni seWashington kwafa abantu abathathu izolo besigijima ngesiqubu esiphindwe kabili. Idale lekhabhinethi yakwele Japan selivumelane ukuthenga izikhali ezokuvikela ilizwe kuzikhali ze-nuclear ezihlala zithenjiswa ukuthi zingasetshenziswa ngelakwele North Korea. Kungenani lohulumende omutsha okhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa, izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi lokhu zincitshwa ukudla kanye lenhlanyelo esuka kuhulumende ngenxa yokungasekeli ibandla leZANU-PF njengalokhu obekuvele kusenzakala ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. UVusisizwe Mkhwananzi usethulela lolu daba ngugcweleyo weseGwanda.
Izakhamizi zika-120 yona egoqela impaya Ingoma, iJohn Deep leMhalipe ezansi yedolobho leGwanda zithi ukhansila wabo umnumzana Joram Dlovu owaziwa ngegama lokuthi ngumazikiti uyazincitsha ukudla kanye lenhlanyelo ngoba isithi zisekele amabandla aphikisayo. Uzulu emaphandleni kulezi nsuku yalima njalo laba abangasekeli iZANU-PF bathi bathole nzima ngoba bengelayo inhlanyelo. Izakhamizi ezikhulume leStudio 7 ezihlala kuwa-20 ezingathandanga ukuvezwa amagama zisesaba ukuhlukumezwa ziveze ukudana ngendlela ezibandlululwa ngayo ngenxa yezombusazwe. Omunye walabo ngukhulu leminyaka engamathumi edlula isishiyagalolunye 94 yokuzalwa.
Bapha abantu beZANU-PF kuphela. Inhlanyelo ngeyabantu beZANU-PF, asiyo abantu bonke. Khathesi asilayo siyancitshwa inhlanyelo iphiwa abantu beZANU-PF. Kanti lizwe leli ngeleZANU-PF kumbe ngelabantu bonke. Okwenziwa ngumadzikithi kwehlukanisa abantu. Abantu bazabambana njani? Kuthiwa lo ngwe party leyi kumbe leyana. Angithi singabantu sonke.
esinye njalo isakamuzi salumango esesifazana esingathandanga ukubethwa ngegama laso sikhale ngokungatholi inhlanyelo.
Amabele aholwa kibabatsibiwa rina bangontala ritsibiwa
rikawo amabele ahola ngabaziwayo thina abanye vele asaziwa singawahola njani wena labo awamaphathi yibo abaziwayo thina esingela maphathi asaziwa kuthiwa singabantu nje asiphonguzi hlalela asilalutho ukuthi siyadla kumbe asidli awaziwa sesigugile asisenelisi ukusebenza kodwa lokhu sihlezi nje sihlupheka kulabantu babo ababakhethayo sibili ababancedisayo
babathusi. Isikhulumi sebandla le-MDC yezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uvumile ukuthi bahlezi bethola imbiko ethi ukhansila lo unceda abasekeli bamabandla aphikisayo uncedo oluvela kurhulumente.
Ayeniki inhlanyelo ukhangela labathi ngabezanu PF labathi ayisibo bezanu PF kabaniki sihlala sithola imbiko enje njengwalisizwa nje izalukazi eziningi zikhala labadala ukuthi inhlanyelo abayiphiwa akala ukuthi abakhulu abebandla lakhe izano PF eka ekhona kathi esengayisiyo le kamgabe bambonise kumbe njalo bamkhuphe lobukansela lobo. So umadzikisi yena nxa encitsha abantu ezenza ukuthi uyinkunzi yeward 20 eGwanda South ngoba ungukansela kakhutshwe lobukansela bona lakho abantu abebebhaliswe lapho bengasanikwa inhlanyelo leyo uyisa ngaphi.
Sixhumane lo kansila uMatsikiti othe imbiko ukuthi uyabandlulula izakhamizi nezombusazwe ingamanga aluhlaza tshoko akhulunywa ngabantu abafuna umgcona.
Namkholisi muntu umuntu okutshele lokho kule ngozi kakhulu ngumuntu ongafunakali emhlabeni. Ngoba mina I don't touch anything angibambi lutho. Ngoba mina labe abantu bephathi labo angibazi ukuthi ngobani labo ukuthi angabephathi ngoba abantu babhalwa ngamasobhu. Ma ukuthi amasobhu kwakhona yiwo amaphathi angazi. Ngoba khona ngale lapho engikhona ngibona la masobhu wonke ababhalayo obani bani abanye ngabe abanye amaphathi abanye abanye amaphathi. Na ayisiko lingangigconi ngento engeke. Ngoba ungakhuluma ukathana usizwa izinto zamakuwa lezi. Kungakukhathaza uzahlupheka ngamakuwa.
Ezansi emandebeleni ihlezi ibhekane lodubo lwendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulomhlubulo kuthi lingathi liyatsha phansi abantu bazame ukulima badibana lenhlupho ezinjengalezi zokuswela inhlanyelo lemvundiso yamafertilizer. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele South Africa kusasa lapho azakhulumisana leziphathamandla zikahulumende walelo lizwe. Umnangagwa uzakhulumisana njalo lezalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ikakhulu ezifuna ukusungula amabhizimusi ekhaya. Kunjalo nje izalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhala ngokuqonga kwembadalo yamabhasi esiphindwe kabili ngalesi sikhathi sekhefu zona zilungiselela ukuya ekhaya ukuyadlala ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. Sixoxe lesinye sezalwane lezi umnumzana Dennis Juru oyinhlanganiso ye-International Cross Border Association.
Ya abantu babhizi bayahamba bayekhaya siyabona ukuthi namabhasi ayagcwala njalo imithengo yamabhasi seyiphezulu kakhulu njengokuya koBulawayo abamabhasi bafuna 750 rand ukuya koBulawayo kweHarare abanye bafuna 1000 abanye 1200 usithi ukuye eMthari sibona ukuthi bacharge ama 900 rand from age one street.
Nxa kungaso khefu lekhisimusi bayandise ukuhlawulisa malini?
Yi 400 rand ukuya koBulawayo kweHarare yi 450 rand. So siyabona ukuthi imithengo iguguke kakhulu.
Baningi yini abayayo ekhaya lanxa imbadalo iningi kangaka?
Ye baningi. Uyazi abantu abanayo i-choice ngoba abanye bayabele iminyaka eminingi kakhulu bengahambanga ekhaya. So siyawazi sonke ukuthi ikhefu le-Christmas leli yisosikhathi sokuthi abantu bahlangane lezihlobo zabo iso sikhathi sokuthi abantu babe endaweni.
Bakhona yini osuke wabezwa besithi sebesiya ekhaya okokuthi abasaphenduki?
Hayi, cha, abantu abakathembi ngoba iningi labantu lithi abakhaboni umehluko phakathi kukaNomzana Mgabe lo mina ngakwa. So ababoni njengenguquko eZimbabwe, babona nje njengenguquko kubandla leZANU-PF.
Manje khona ngapho abangayi ekhaya behlala khona ngapho bevela eZimbabwe, balungiselela njani ikhefu leli elekhisimusi? Bakhanya kuzaba kulokugida lokujabula yini?
Ye, ngibona zisi ngoba abanye sebeneminyaka eminingi bevela eSouth Africa. So sokufana nje ngokuthi basekhaya, plus abanye basabela ukuthi bengahamba maybe kungaba neproblem ukuthi babuyele. So babona kungcono ukuthi bahlale nje la bazihlele lokhu even iChristmas belakho.
Lo-ke ngumnumzana Dennis Juru, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, njalo ekhokhela inhlanganiso ye-International Cross Border Association. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Sendekera ingoma ka Ja Praise ehamba le mafikizo lo sigqibela uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwamhlanje. UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo yokuphela kohlelo lwamasotsha olo Operation Restore Legacy lokuchiya umsebenzi okwenziwe nguSkomichi wamapholisa uAugustine Chihuri. ababe kuvuyele zipra bathi bakhangelele ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kodaba lwempahla yabo eyahluthunwa nguhulumende owayekhokhelwa ngumnumzana Robert Gabriel Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni ntambama ngo 7:30.